Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lobuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala uma bona kude kumbizwakale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolie D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqwe ukuhlangana nezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapha akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponswa nguhulumende.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amachumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le-coronavirus ezikolo zezigaba ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani kusetshenziswa ulwazi lwakulezinsuku olwesayensi. Kodwa lezinsuku sokwenziwa kungelambadalo ingqe umuntu engavuma ukuphuma kunhlelo zikamabona kude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama-DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama-DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala uma bona kude kumbizwakale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama-DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma-social media, sikubona kumabona kude, sikubona sikuzwa emsakazweni, sikubonakala abantu benikezwa imiphumela yama-DNA yabo, yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private, sokuzaziwa ngumuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayibo abadinga leyo mphumela ye-DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abaningi kangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye boba?
Ngingayehlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame, singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi, eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili. Ma eselamajaha amabili, elamajaha amabili kanjalo kumbe amathathu ma esezithwele, kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu sebheka ukuthi hayi phakathi kwalabo abantu kade ngilabo, akasabheka ukuthi onguye ngempela kungaba ngubi, usekhangela nje ukuthi phakathi kwalabo abantu laba kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi, ongaba ngubaba wengane ongcono. Sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha ngaya khona okulamadlela aluhlaza kungapi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakala kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba la ma-DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngokuchapha obenziwa ngabanye omama loba njinani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu singakubiza impela sithi njengabo mama ibuchapho obenziwa ngabantu bangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenziwa la ama DNA bese kusuba futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu obusiyabe sibuthi bona busenzwa ngabantu bangomama ngale kuyibuchapha impela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okukakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo umshado uhambe ubuyele ngakini ubususiya zala mhlawumbe abanye abantwana kunokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni abangasuka lapha ekhaya ibuchapha lobo kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singake sithi lento sithi into esiyenzeka manje ngoba siyibona sokusenziwa lawa malibo fuzo kwabantu bedinga impumelelo yama DNA into ebivele khona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe sibayeni ngeyakho okwakudala bekumbanjathwa nje kungavezwa njalo lama DNA lawa ayengekho ungathola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simthola ukuthi umuntu usezemdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwa walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali bekusazakala mpela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuwa lapha ekhaya kodwa ngoba abadala bayele ndlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalelwe esibayeni ngeyakho loba bengabisazihlupha belifihla ihlazo elinjalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA
unkosazana Victress Mathudu ngolwela ilungelo labesifazane zani ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolidi Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki uMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo wabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 ngenyanga kaNtulikazi. Ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa. UMatongo ubhubhe engozini yemota evela khankasela ibandla lakhe ele-ANC. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli izindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingcikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engcikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo odabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethule amazwi enduduzo sithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngabutho Mabena uthi badabungile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJoseph wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Nomele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
As Siqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho. Osekukhomba ukuba kuza kuba isiminyeminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Liyabelibona linamabandla evuka mihla ngemihla, lamuhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalela ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende. Ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo libe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenzela ukuthi nxa amabandla ayiwona amgqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla participateayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke yonale ibandla liyabe liwinile iZANU PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla eliyaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona ungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Foka Gandhi, njengoba nje sengike ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana ukuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyeqhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi ngabe kuthiwa vele kazange kabe khona le parliament. Baningi ama constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama constituents ukuthi lubana ukuthi iMDC leMDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lokuqala esilwenze ngeconstitution nale entsha iMDC iyayithole nqangaphambaza, yayithole 99 ama MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasona siyasikhathi ngabe kuthiwa iMDC leMDCT zavota ndawonye bezithola amalunga aweparlamente abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu ebe mane ebe mahlanu i-constituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjengeZANU PF, yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabo fetja ngoba ugcina umuntu lanqa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kuPollard ube sophiwa imoda lokunyoko njalo.
Uqinisile sibili Mfoka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa iPollard kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa iPollard lokho. Ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzibani ozibani bathwele ama briefcase ama political parties abakuma briefcase libazwele state house sebengene kuPollard.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi ecumungula ezombusazwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwa igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33 Midlands ithobami nembili 8, Maswingo ichumi lasikhombisa 17. Lo yedwa wenkabazwe ngabathole leli gciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo. Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama-trucks sebencome ukupheliswa komngcele we-Bed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu le-News Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokulobufakazi bokuthi lokhu akusilo qiniso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabonani uStudio 7 abasakazi mbulise nabalandeli weStudio 7 hayi lapho siyazizwa indaba zasekhaya lezi yazi aluba kuyenzeka mpela ukukhuthazeka ukuthi thina esingapha ngaphandle kudespora sibe nelungelo lokuthi sivote silapha esikhona. Into engasijabulisa kakhulu leyo ngoba siyafisa impela ukuvota nathi ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngobuningi bethu kohamba abanye besayo leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la. Yazi ngiyazithumela impela imeseji zami azifunda ngazisezingani. Bengicela impela abantu beStudio 7 beke bewudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngiphinde futhi ngikhulume ngalokhu kuhlukanisa nawo kwemihlobo. Into engasebenziyo ke leyo. Angithandi ke mina ukuthi ngibethe igama or ngiphathe igama lephathi. Kodwa ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa akulunganga ngoba iZimbabwe injiyane ngethu sonke thina sizalule lapha ya. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sesizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngemini sitilwana ngomshona impumalanga. Mina ngithandike le ukuthi uzokuthuma umuntu wempumalanga, umuntu wakuphikuphi indebele ayikhona. Angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Uyabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphu ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo and sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi angeke senze lutho. Ngibonga kuleyo ndawo, ngibonga hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
Ma Studio 7, ma journalist akithi, labalandeli abalaleli Studio 7, thokoza umuhle. Lo lubingelelayo nguMotkai Ndlovu, obuyetshela nyembe case. Yeah. So isicelo sami sokuthi akuthi li government ekhona eKamnangagwa yenze kumbe isizwele kumbe izwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana bezimbabwe abaphandle kwelizwe abakudiaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana bezimbabwe kumbe bekwabakomthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona ezihlizweni zethu ukuthi kungasiniki kusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe vele kwenza lokho. Ngithi mthakazi omuhle, asimlandeleni umfoka moyo, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo labasakazi. Mina ngumankomazana wecholocho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamage izinto. Umqondisi lo Chamisa abakabusi manje bablenga ngaliphi yekelani abantu benze abakufisayo, singaxhokolani, asikhulumeni kahle. Lo ozathola umbuso uzawuthola, ongawutholanga laye kawutholanga. Mina angiboni ukuthi uChamisa singamgxeka sithi uyenzeni, ngoba asikakuboni ukubusa kwakhe. Njalo ngumuntu laye osafisa ukuthi aphathe abantu ngendlela laye oyibona isenzakala kuzano, njengoba nje laye umqondisi ebona okwenzakala kuzano.
Livuka njani balale beStudio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu wemalunku elubhane eSt Paul. Ngisithi ngivusa umama uNhlanhla khona phana emalunku koncube kwamatshivovo. Ngibingelele lo nkomo RJ lo mdala osathulana uNdevula. Ngithi liyaphila yini badala bami? Ngithi langa kuphela ngapha eBotswana, hhayi liyatshisa kakhulu. Ngapha eZimbabwe kunjani? Izulu seliyakuna badala, lilungiselele ukulima phela, lingayekeli ukulima. Ngisithi ngiyabonga.
Ah, beStudio 7, beStudio 7 ziyalivukisa abantu bakithi. Linjani lonke, linjani lonke bantu abalaleli laba kanye labasakazi beStudio 7. Hawu, thina khonoko siyaphila. Lapha ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane. Nxa sikhuluma ngeAfghanistan, iAfghanistan siyakwazi ukuthi lilizwe esingake sithi ukuthi elalisetshenzwa kumbe lithunjwe, singathi elalithunjwe yi-America. Right. Nxa i-America yayitraina abantu e-Afghanistan yabenza amasotsha abangafika bo-300,000 yayayile army. But i-army leyo, ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu be-Afghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni e-America. So nxa ungahlaleli izweni bengakufuni, ungazibula amandla anganani, uyabufana lo muntu oluzayo, ngoba akulalutho oyabulwenza. Nxa uletha ukudla bayadla, nxa uletha lokhu bayathatha, kodwa wena ngokwakho kabakufuni. Yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana atrenwa e-America ayihlulwa ngama-Taliban. Ngitsho i-Taliban nxa nxa laba i-America yayiphuma, babethi vele lasihlupha liphonga ukuthi nika umsebenzi wokulwa labafowethu, babe beyekela. So uzaficanisa ukuthi impi ye-Afghanistan iphelile. Isiphelile, i-Taliban yabusa ilizwe yayivele libusa. Lokwani ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani? Ungabona nti behluphana kulo munye umuntu phakathi ongasuwa wakhona. I-America ibiphakathi khona phana, ifanana lokuthi iqeganisa abantu be-Afghanistan, not ukuthi yaba yakhela ilizwe labo, iqeganisa kuphela. So bakhathesi bakhululekile ngokuphuma kwayo.
Studio 7, linjani lonke? Ngiyathaba uzamungena kumsakazelo namhlanje. Bengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezani. Izano madoda isidiniwe madolo enzima sibili. Izano kayilalutho from 1980, 41 years today. Ile 41 years kunjalo, abantwana abazelwe nge-41 years ababonanga lutho. Izano isibulele, sinje nje siyakhala sikhala ngayo. Awulanto abasenzelayo noma ugwali bonke laba, nampa labomonzola sebejoyine izano PF. Awulanto abayenzayo, nangu umisayirambo sojoyine ilokuzenza izano, nangu Sweden. Hayi, lokhu asikufuni. Chamisa, get forward my friend. Sukuma mntakamama, sume sekukhanyele. Iphathi ngazitshintshe ibizo, ibizo ngelomgodi oyibizwe ngani, siyalamukela. We need change in Zimbabwe. Asifuni olunye lutho futhi. We need a change, not a change that engasoze isinikele, because sifuna i-change yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe. Thina sesigugile, asisela lutho. Sicela lisikhokhele njengalobu kudla bezane obukhona, sibufuni. Mina ngagwakahambe.
Salubonani. Basakazi nabathandi beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sondo kuvoka Ndlovu lapha ePlumtree. Ebenthanda ukuthi nke mbuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lwekugrawundi. Owokuqala umbuzo yikuthi kanti izanu ibulala abantu bakithi emathebelelendi. Izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizanu sizaqala siqobe abantu abaover 40,000 abamathebelelendi. Uma zayaziswa hayi azilungise. Number 2, izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama-traditional leaders, umsebenzi wabo ukulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition. Ingabe igugrawundi kwakungeyinye kwakungilisiko lezano yini ababelenza? Makulokuthi hayi igugrawundi ukubulala abantu bakithi kwakulisiko, hayi izinduna ziyilungise. Ngoba mina indlela engazi ngakhona igugrawundi it was a genocide. So I genocide ayilungiswa ngama traditional leaders. I genocide ilungiswa thimba elibuya ku United Nations elizabuya liphenye ukuthi leyo genocide ngobani ababe behind yona oro ngobani ababe yenze lobo bugebengu. Then labo bantu bebesebethatha bebotshwe. Ikhona ikhoti laphana okuthiwa International Criminal Court SAH bebavalelwa khona ngoba izigila mkhuba. Hayi izinduna. Bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abakuthi diaspora ngiyabazwa bahlala becomplaina ngezalo kodwa hayi bafowethu ukucomplaina singavoti angeke kusize ngalutho. Sicela lama opposition ezame kulungiswa ama electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abakuthi diaspora this coming election bezame beregister sivoteni. Akusizi ukuhlala ucomplaina ngezalo ungakazi uvote. Sibese sibongela lo baba laphana uSibangilizwe Nkomo. Hayi siyambona uyasebenza ku ground kayibambe kanjalo ama ovethi wonke avoteli izalo akabuyele kuzaphu ngiyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngozibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni se-The House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo. Kodwa inani labo belingayisilo ebelicatshangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika uMnumzana Del Moyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi isupport eyodaba luka Trump olwe big lie yokuthi wawina ama election ka 2020 wadliwa ngoba warikwa. Kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu Trump, njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebusy bepush iagenda ka Trump ngokutshengisela. Kuyadanisa kuye u Trump kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba ngeni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li united. Lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu Trump after edliwe ngama election ngu Joe Biden, it's very un-American ngoba iAmerica ilizwe le democracy lapho okuhlonishwa khona umthetho. And lokho besikubona obesenziwa ngabalandeli baka Trump kuyayangisa kakhulu. So I'm sure kuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo wongomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump yes ulokhela amandla amaningi kakhulu kuma Republican ngoba masikhangela ukhetho luka 2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawo awathola ngo 2016. So ukutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma Republicans ilokhe inkulu is still wider. And the very fact yokuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo 2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for 2 terms as a 4 years each. So abanye lokhe belethemba kuma Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupporta. Kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump 1 waluza iWhite House, 2 waluza imajority kuCongress, 3 waluza imajority kuSenate. So ngezinye indlela abanye bayabona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabafiki ongabenza ukuthi bawine again i-presidency noma i-Congress. Ikuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi ma ungabasupporti bazokuthuka kubo-Twitter la kubo-Facebook lakuphi lakuphi, even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lonembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela eyakhayo. It's either bona or the highway. So ma umuntu omoderate ofuna ukuthi ophila ngeqiniso njalo ogijimisa i-agenda ethuthukisayo, kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ungathi usufana lapho.
UMnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. singakagqibi uhlelo lwethu lanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gandhi.